into yokuthi ifiso kule framework ngibona ngazathi into nje efa ngokukhulunywa kayicace akula time frame ukuthi kubuya nini uthi anytime then uthi khona bazahlaba abantu bonke kodwa baqala ngama underlining but ungathi uyananzelela akuthiwo ukuthi per province distribution mechanism yangkhona iyabe injani uyakhuluma nje njengoba ehlale ekhuluma okuluhlupho ukuthi ngabe kathesi uthi ekhuluma wacacisa inkulumo yakhe kodwa hayi our health professionals sesibadevelopile sebekwazi ukuthi konkona badila layo njani ngoba yintoda singalayo that's one. Secondly, i-distribution yangkhona i-handling ukuthi yasikela ngapi lento ezifanayo i-distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuya imeyil okozeni umuthi sete framework kodwa konke akula detail ecacayo ukuthi kuyayenziwa njani ukuthi ngabe kathesi kukhulunywe kwacacisa ukuthi hayi kuzahamba kanje bese kusukuzisisa sibe kwazi ukuthi hayi njengoba kuthiwa kuyaqala the elderly ama-frontline workers laba lama-underlying conditions kubhaliswa ngaphi into ezifana nazo nezikucacisi ngoba ka-thesis ezithiza akunanto ecacayo.
Sesikhangela udaba lolu lwePollard umongameli Mnangagwa uyalubuka lolu hlelo ubona ingani lumqoka yini ukulungisa okuhluphayo elizweni.
Ngalokho akuthoyo ukuthi iPollard mbona ngazathi kuliqiniso ukuthi iPollard yinto enhle kuye ngoba into yakhe iyenza intando yakhe so uyayivuka ngoba iyamsebenzela kodwa thina njengabahlali bakuleli lizwe iPollard layo kasikayiboni ukuthi inceda ngani ilokho sihlala sizwa nje kuthiwa inhle kodwa thina ubuhle babo asibuboni so mbona ngazathi ungabona into ivukwa ngumuntu ohlukumeza abantu esithi kulento enhle okuthi yenza into yangkhona iyabisebenzela yena hatshi abantu.